siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla elizibiza ngokuthi i-Renewal Team lithi lilokhu likhankasela usekelo olunenge elizweni ngesikhathi lilungiselela ukumanyana lecele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube. Kweziphathelane lezemaphandleni siza kuzwa ezokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC Renewal kobulawayo lithi lisebenza gadalala ukuthi ligxile impande lithole usekelo kuleli dolobho. Leli bandla lithula impiko le ngesikhathi liphakathi kokukhulumisana le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube emizameni yokubambana libe libandla linye. Amabandla la alakho ukwazisa ngeviki ezayo kumbe kumaviki amabili alandelayo ngokubambana kwawo. Untungameli inkomo e-Studio 7 uxoxele umnumzana kucacaphulu isiphathamandla sebandla le-Renewal Team.
Ukukhulisa iphathi njalo uku-introducer ibandla ebantwini njengoba liyazi ukuthi bakhona ababhazukayo basuka kithi ama-MDC asuka asesilida. Ukubuyela ebantwini uye bachasisela luhlelo oluqakatheke kakhulu, number one. Number two, uhlelo olunjalo kasilohlelo olulula. Number three, uhlelo olunjalo luhlelo oluzathatha isikhathi ngoba phela abantu bafuna ubachasisele uhamba from district to district ubaexplainele ukuthi kuhamba njani. At the same time, ama members esilawo kumele enziwe i-training ukuthi sizwisise ukuthi singaphi. Kumele kube nama strategic planning akhona. Zonke lezi inhlelo ezinjalo izinhlelo esiphakathi kwazo. Okwakathesi i-structure se-province yonke sesisezile sesiphelele. Ama district yiwo esiphezu kwawo. Okwakathesi iviki le iphela sihlale sama district angu-12 kobulawayo abe ephelele. Sesibe lama nezinhlelo zokucubungula amapolicy ethu sizama ukuthi siwaqondise siwashephe ukubana sidilive ebantwini i-identity elungileyo, i-ideology elungileyo lezinhlelo ezinhle. Ngamafishane ngathi yikho lokhu esiphakathi kwakho kathesi.
Ungathi seliqoqile okwezinga lokuthi alubana kuthe kwaba lokhetho lamhlanje elingayibhuqa phansi i-MDCT?
Angikholwa ukuthi i-target yethu okwakathesi ukuthi sibhuqe phansi i-MDCT. Kulezi nto eziqakathekileyo ukwedlula khonokho. Number one, sikhangele ama-reforms awokuthi nxa usiyangena kwi-elections kukhona yini konke okumele kube khona. Siyakwazi ukukwenzakalayo iminyaka eminingi eminingi. Asifuni ukuhlala singabantu abakhalayo ukuthi sigiwe all the time. So esisakukhangela kathesi ukuthi sisakhangele ama-electoral act neminye imithetho etshiyeneyo. Sikhangele i-constitution yethu entsha esinayo ukuthi ithi i-election kumele yenziwe njani. Sibone ukuthi konke okumele kube khona kukhona njalo kuzaba ne-even playing ground. So thina njenge-renewal MDC renewal sakuleyo level, asikafiki kulevel yokuthi sifuna ukuyabhuqa i-MDCT. That is the next gear. Nxa sesikhangele konke lokho sakhangela nokuthi ama-structures ethu a-in place, saphuma lama-strategy, saphuma le-message, because okuzakwenza sibhuqe i-MDCT yi-message. Remember ukuthi lanxa ungazibe labantu abaningi njani in your party, you can't win an election ngenxa yokuthi ulabantu abaningi kuphathi yakho. Uwina i-election ngenxa yokuthi abantu abangama-voters jikelele bangekho kuphathi yakho. Uyakhuluma labo baze bafike ebangeni lokubana bayabona ukuthi ama-programs akho ayakhwabitheka bese bekuvotela. Ikhona futhi i-ZANU-PF ngoba ukubhuqa i-MDC lathi bese zibhuqwa i-ZANU-PF kuyabe kungasoze kusincede kumbe eyinye iphathi yabo ikhona. So sikhangelele ukuthi ama-programs ethu abe ngama-programs azathandwa ngabantu, azaba-attractive ebantwini.
Umnumzana kucacaphulu ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Renewal sikhulume laye ekobulawayo. Namuhla kweziphathelane lezemaphandleni sixoxa lomnumzana Khipha Ngwenya owedaluka eLupane, yena esimfice esemasimini lapho athi ubephendula amasimi akhe elungiselela ukulima. Sikhulume sambuza ukuthi kuyini ahlangana lakho okungabe kuyingxaki nxa isebenza.
Tika testing ngisema simini wani ngifaka umkuba ngikhiphe amagodami nje ngemva kwezulu leli lelade likhona leli ngilanga ukuthi lama plot achiyene amanye ama plot vele already ngagepha ngo June ngafaka umkuba so amanye angkhona la ngana kuyadilikela khona ngwakhiphe ngokuthi izulu selimile so semkuba already la ungavele sengubuthelela umkuba wami sengubona ukuthi hayi la usuvuthiwe ngemva kokugepha amagodi sengilokhe nje sengu faka ngoba sengilungiselele ukuthi izulu no elinye leli lingabuya noma nini.
Lilima ngani?
Ezithathi vele mina ngisengavama ukusebenzisa ikhuba lezandla leli sithi simasigebha sithi ngugatshumpo lokhu esikwenzayo.
Khona kuyasebenza yini?
Nxa ngithi mina ngiyakhangela through ngendlela enginanzelela ngakhona. Umuntu oyegebhe ngekhuba lo muntu olime ngenkabi kulo mehluko. Umuntu oyenze ogebhe ngekhuba nxa elandele esikile indlela zangkhona ulesivuno dan umuntu olime ngenkathi.
Kungani lilungisa kathesi aliphuzanga kakhulu kumbe ayisi isikhathi esilungile?
Amaplots ami achiyene. Kulamanye vele orethi engiwagiphe ngabo June ngahle ngafaka umquba. Lawa kathesi indawo yangkhona iyakholapha iyadibikela so kungani kulihlabathi. So ungagebha komile kuyadibikela kuyakusebenzisa kakhulu. So kuyabe kusithi kumele longani kunje kungani kuba lamanzi nje kancane. Kube manzi kancane. But orethi nje emuntwini omunye uyabe vele sekuphuzile kodwa hayi kahle kahle mina vele ngamanye amagodami engiwagebhe ngoJune ngahle ngafaka umguqu.
Izulu liyathembisa yini?
Ya izulu liyathembisa ngoba lolele esilalo esilitholekela kathi si-first rain yet sibili ithe 55 rand.
Umquba liwuthola njani le nhlanyelo?
Ya umquba khona kukabili ungawuthola ungawutholanga. One umquba ungakhona ukusecela kulaba abalezinkomo o else uhambe emasimini lapha uyedinga what you call iwagwana amahlavulana lawo angumquba. Inhlanyelo one khona mina ngendlela engafunda ngakhona ngazitshela ukuthi inhlanyelo kangimeleli one yokuthenga or eyokuphiwa. Ngihle vele ngihle khona phana ngihle ngilondoloze eyami inhlanyelo through emasimini ami okuthi loba lingana noma ngayiphi ndo ngo-October ngiyakwanisa ukuthi ngihlanyelo inhlanyelo already vele ngiyabe ngilayo emasimini ku-right sibili indlela esisayinanzelelayo yona le yokuthi indlela kagatshompo iyasincedisa ngoba thina siku-region 4 izulu lethithwana sihle sikhona sibili ukuthi silungiselele into zangkhona zonke zibe khona lapha eduzane then engunanzelelayo ukuthi lasiye ngihavestile sibili ngilawo amabele ukuthi ngizawadla sibili nemuli yami ngize ngiyevuna lawa engiwalimamayo gatshompo lo wayekhona ukuthi nje i-method yangkhona wayekhona kodwa wayesasingamqondi indlela zangkhona through kahle kahle khona kwavela ikakhulu mna ngakubona kuvela ku-Christian Care.
Belisebenzelana ndawonye engadini okuthiwa Msewele Gardens lapho esiza ukuthi belikwenza lindawonye njalo linika labantu esibhedlela ukudla. Lokhu ikhona yini ingadi leyi njalo lisebenza njani ngapho lilamasimeni?
Siyaphila sibili lokhu lokhu vele siqhubeka khona lokhu esikwenzayo. One saphana siye sama esibhedlela ukungasabaniki umbhida because of umqando ngoba umqando hheyi indawo yethu le ilo mqando kakhulu but hhayi ngemva kwalokhu sisicontinua sibili siyabanika kusela ndingeko nje sibili nayo lokhu esisala sisebenza kathi ezinje ngikhuluma nje vele kahle kahle emini ngifene engadini kathi ezinzithi ma ilanga litshona ngibuye lami ngizoqedisela nje ngekhaya insimu yami engikhuluma ngayo ngisebenza nje ngisekhaya.
Kukhona elikutholayo kulezi ingadi kumbe lisebenzela nje ukunika abagulayo labaswelayo?
Hayi abantu abethu sibafundisa izingadi zona ziya okuncane whatever nje vele sikuthola ezingadini zona ziya of course izigulane yebo siyazinika ukuthi nje lakho kuyabe vele kumele sibanike ukuthi sibhedlela sikhana yebo ngesethu sinike sithi ngesikabani ngesethu ngoba sisesigabeni sethu.
Lo mnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane obesichathekela ulwazi ngezokulima ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eLupane. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku-15775 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje kulolu hlelo ngilontando Dumani yena odabuka ePlumtree ongapha eMelika okwamanje. Ekhaya uNtando usebenza lenhlanganiso yeKulani Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Dumani.
Ngiyabonga, ngiyabingelela abalaleli.
Ye, ungasichazisela kuyini okukuletha kwelemelika?
Okungiletha kwelemelika lapha luhlelo olwenziwa yinhlanganiso okuthiwa yi-International Research and Exchange Board, i-IREX. Uhlelo lolu kuthiwa yi-Community Solutions Program luhlanganisa abakhokheli bezinhlanganiso ezezigaba emazweni amaningi emhlabeni, kutho ukuthi kathesi singamashumi amahlanu lesithupha 56 sisuka emazweni angu-32. Okwenzakala ngalolu hlelo yikuthi bayathatha abantu laba abasebenza lezigaba bese beba hlanganisa lezinye inhlanganiso zangapha eMelika ezenza umsebenzi ofana lalo abawenza ekhaya ukuze bayanelise ukuthi bakhule ngolwazi, njalo bayanelise ukuyabela lezi inhlanganiso ezingapha ulwazi langendlela bona abayenza ngayo izinto khona ngale ekhaya. Yikho ngilapha nje eMelika ngihamba ngalo nalolo hlelo.
Ekhaya osebenza le Kulani Trust, kuyini kahle kahle likwenza?
IKulani Trust njengoba igama lisitsho ligama lesikhalanga elitsho ukuthi khulanini, okutsho ukuthi esikwenzayo ke sisebenza ukuphathisa ukukhula kwabatsha ngokuthi sibanikeze ulwazi lobungcwethi bokukhokhela izigaba zabo ezinhlelweni zentuthuko esingakuthi yi-leadership. So siyaba-trainer i-leadership ukuze bayanelise ukukhokhela izinhlelo zokuthuthuka kwezigaba zabo, njalo baphatheke kulokho kuthuthuka, ngoba siyananzelela ukuthi ezikhathini eziningi abantu abatsha abatholakali enhlelweni zentuthuko. Yikho-ke sibona kungcono ukuthi nxa singabanika lolu lwazi sibanike lobungcwethi bokukhokhela sokungayenza ukuthi labo baphatheke bancedise ekuphumeleleni kwezigaba zabo.
Lwazi bani osulutholile kunhlelo ozenzayo ngapha eMelika?
Sengithole ulwazi oluningi kakhulu oluhlanganisa indlela zokuhlanganisa izigaba esingakuthi i-outreach and development. Njalo ngithole ulwazi oluningi kakhulu ngendlela ezehlukeneyo ezokukhokhela izigaba, njalo le ndlela ezehlukeneyo ezokukhuluma ngezinto ezihlupha izigaba, ngoba siyananzelela ukuthi kwesinye isikhathi isigaba siyake siehluleke ukuthi siphumelele ngenxa yokuthi kulezinto ezihluphayo abantu abangafuni ukukhuluma ngazo. Ngikho-ke lapha eMelika ngithole ukuthi inhlupho ezinjalo lazo lokhe zikhona, ezihlanganisa ukwehlukanisa abantu ngombala, i-racism, ezihlanganisa ubudlwangudlwangu. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi kuthiwa amapholisa nezakhamizi kuba lobudlwangudlwangu olunjalo. Kodwa-ke lezi nginanze ukuthi yizinto ezinye ezenzakalayo lalapha engisuka khona. So ngithole ulwazi oluningi kakhulu lokuthi singenze njani ukuthi izinto ezinjalo abantu okungenzeka bangathandi ukukhuluma ngazo, kodwa-ke zilokhe zihlupha ukuphumelela kwezigaba zabo, zingaphathwa ngaluphi uhlobo.
Nxa ukhangela indlela abatsha bakhonapha labatsha abeZimbabwe abaqhuba ngayo inhlelo zabo ikakhulu ezokuthuthuka, ukhona yini umahluko owubonileyo kumbe kukhona ukuhambelana okukhona?
Ngizaqala ngomahluko. Umahluko engunanzeleleyo omkhulu kakhulu yikuthi ngenxa yokuthi abatsha bangapha eMelika indlela abakhula ngayo kulezinto eziningi abayanelisa ukuthi bazithole, bese siqathanisa lakithi othola ukuthi bakhula ezindaweni ezilobunzima, ukutholakala kwezinto lakho kunzima. Ngapha nginanzelela ukuthi abasakhulayo besuke bengela qiniso lokuthi kungani befuna ukuphatheka kulezi zinto. Kodwa ke kithi nxa ngisebenza labantu abatsha ekhaya babesazi ukuthi izinhlupho eziyizo kahle kahle ezibahluphayo iziphi, njalo bayabele qiniseko sokuthi kungani befuna ukuphatheka entuthukweni yezigaba. Kodwa ngapha ke akunjalo, kanti njalo futhi nginanzelela ukuthi ngapha abasakhulayo bayazi ukusebenzisa ubulembu kakhulu ezintweni eziningi-ningi abazenzayo, esingakuthi i-internet, o-Facebook, o-Twitter, lawo lani, ukuthi bakhulumisane, baxoxisane, babusebenzise ubulembu ekuphumeleleni lasekuthuthukiseni izigaba zabo. Kodwa-ke abakithi bekungakafiki kakhulu ukuthi ubulembu busetshenziswe ngendlela yokuthi bungathuthukisa izigaba. Miningi imahluko ekhona engiyibonileyo, kodwa leyo ngeminye yakhona engiyibonileyo. Bese kusithi izinto ezihambelanayo ukuthi ngibona ukuthi lapha izinto ezihlupha abantu abatsha zilokhe zisahambelana lezihlupha abantu abatsha kithi, kodwa bese kusehlukana ngokuphumelela kwamazwe ukuthi kwehlukene. Uthola ukuthi abantu abatsha bayakhala ngokudinga imisebenzi, noma nje iyabikhona kodwa usithola ukuthi ayihambelani lokufunda ababona ngani sebekufundile. Uthola ukuthi abantu abatsha bathola angathi kulogive phakathi kwabo labadala, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi baphathisane kuhle labantu abadala ngalezo ndlela. Yikho-ke nginanzela ukuthi konke lasekhaya lakho kunjalo, esingakuthi i-generational gap phakathi kwabantu abatsha labantu abadala, sekusenza ukuthi kube nzima ukuthi baphathisane ekuthuthukiseni kwezigaba.
Ungabatshiyela wapi amazwi abanye abasakhulayo abafana lawo?
Kumele ukuthi abantu abatsha bakwazi ukuthi ukuphumelela kwezigaba zabo komadlambuthi, empowerings, ekhezi langaphi ngaphi, kusezandleni zabo. Akula omunye umuntu ozavela kwenye indawo noma ozavela kwelinye ilizwe abuye esithi sengilincedisa ukuthi lithuthukise izigaba zabo. Yikho-ke kukibo.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Dumani, sikufisela inhlanhla.
Ngiyabonga.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomnumzana Ntando Dumani osebenza lenhlanganiso yeKulani Trust ePlumtree, kodwa ongapha kwelemelika okwamanje ehamba phansi kohlelo lweCommunity Solutions Program. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umuntu ngamili Nkomo.
Yebo ke, sibonge uNtungameli Nkomo. Besethulela uhlelo oluphathelane labatsha. Ke sizwe umculo okaZahara isithi Loliwe. Ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele besilazo. Ibandla le-Renewal Team lithi lilokhu likhankasela usekelo olunenge elizweni ngesikhathi lilungiselela ukumanyana lecele le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube. Sizwe isiphathelane lokulima kanye labatsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.